isimemezelo sokwengezwa kwesikhathi samaphemithi e-ZET ngomnyaka ogcweleyo esenziwe umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Leon Schreiber ngolwezi omnyaka opheleleyo singena emlonyeni simnandi okoluju kodwa sesifike esiswini sababa kambi okwesihaqa. Iningi labasebenzisa ibhanga le-Capitec bavuke ngomnyaka omutsha amabhuku abo aleli bhanga evaliwe kuthiwa ngoba amaphemithi abo aphelelwe isikhathi. Lobanje leli bhanga seliphinde lawavula lamabhuku, umgcinisa wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane beZimbabwe kwele South Africa eZim Imbokodo unkosazana Victor Matutu uthi lokhu kukhombisa ukuthi ikusasa yale Zimbabwe laba kwele South Africa ilenge ngonxeba.
Sikeliwe ukuthi siye cela amaweva, singacela amaweva sisuke siye applya ama visa, ama mainstream visa. Abantu balokhu besenza lokho soku extendiwe futhi manje sokubuya i directive ethi kusalindwe lokho kwathiwa i-court esingakwazi ukuthi njengoba ngapha kuthiwa abantu ngabaqhubeke beapply ngapho kulindwe izinqumo ze-court lezi zakhulunywe izinqumo ezakhishwa i-court so asazi.
Umgcinisa lwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngcabuthi Mabhena uthi miningi kakhulu imibuzo abalayo ngesikhathi bekhangelela ukuthi uSchreiber aqale uhlelo lokuxoxisana nezizalwane zeZimbabwe ngekusasa yamaphemithi e-ZET.
Abantu balindile abakwazi ukuthi kuza consulta njani ngoba nxa ubhalela uhulumende angeke uphume ukuzibhalela ungatholanga abomthetho abangakuncedisa ukuthi ubhale into ezazwisiseka. Okunye futhi siyananzela ukuthi baningi abantu asebe-aplayile ama-waiver laba abangenzi lutho sidayi abantu bengadadazeli kabalinde mhlawumbe kusiyafika uFebruwari. Sicabanga ukuthi uMinister uyabe sekhulumile ukuthi i-consultation izahamba njani.
Aze baqale ukufaka izicelo zamanye amaphemithi bathi bahlutshwa ukuthi kuza kwenzakalani nxa sekufuze bawavuselele amaphemithi abo amathala njengoba siyabe singasekho isivikelo se-ZET esenze kwabalula ukuthi bawathole. Kodwa ingcitshi kwezomthetho umnumzana Vusi Moses Fanda uthi indlela umthethwandaba we-High Court owalaya ngayo ukuthi lolu daba lulungiswe ngayo ilezi vikelo eziningi ezizakwenza futhi kube lula ukuphikisa emthethwandaba isinqumo sikamphathi ntambo nxa senziwe ngendlela etshaya indiva izikhalazo zabeZimbabwe laba.
UNgqongqoshe uzobe ebatshela ukuthi isinqumo sakhe ngesokuthi angasaqhubeki ngama-ZET permit ngokubona ingathi izizathu ezazikhandelwe lamaphemithi kazisekho. Okusho khona abantu bazophakamisa khona ukuthi sebehlala isikhathi eside kakhulu okokuqala e-South Africa njalo bacabanga ukuthi sebefanele ukuthi bathole ubuhlali balapha ekhaya esikubiza nge-permanent residence. Sebehleli la ekhaya balenza ikhaya labo, bathenga nemizi, bekhokha nentela njalo baney'ngane ezisesikolweni njalo bazolahlelwa imisebenzi ngoba banamisebenzi abazoyithola uma besiya kwelaseZimbabwe.
Kwelase icelo ngiphathe intambo ogaza lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi usemi kumbiko wakhe awuthule egwalweni lukahulumende olwegazethi yamhlaka 29 Lwezi 2024. Kule gazethi uthi inhloso yakhe yokwengeza isikhathi sama-ZET kuze kube mhlaka 28 Lwezi 2025 yikuthi abe lethuba lokulandela isinqumo se-Gauteng High Court esathi kufanele athole imbono yabalamaphemithi la ukuthi bathini ngesinqumo sogatsha lwakhe sokwesula lamaphemithi. USchreiber uthi uphakathi kokubumba ibhodi ezancedisa lolu gatsha i-Immigration Advisory Board umsebenzi wayo wokuqala ozaba ukuthi yini okufanele ayenze ukulandela ngokugcweleyo isinqumo somthethwandaba ngodaba lwama-ZET. Nalesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa iwuthuso Khumalo.